siyabonga Sandra lo Chris yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 5 ngolwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguntungami Linkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yena uMongameli Obama uchilo ntambama izolo kubana hayi sebe ngani sibe winile ama Republicans kodwa ke uzazama ukusebenza labo lapha kwanisa khona. Lapha bedlulana khona bengazwanani uzasebenzisa ama executive power ukwenza izinto afuna ukuzenza yedwa lapho athola khona iresistance.
Kulandela ukunqotshwa kwebandla likamongameli Barack Obama elama-Democrats nelama-Republicans kukhetho lokudinga amalunga idale le-Congress, iningi lithi uzabhekana nobunzima obukhulu eminyakeni emibili esisele yombuso wakhe.
Ngingakhangela isizwe sizabona ukuthi into le e-mandatory blending yenziwe ngoba besifuna ukuthi si-protecte kumbe sigcine inkampani ka-Billy Rothenberg e-ethanol esechisumbane.
Idale le-Constitutional Court lihluza udaba olokuphikisa umthetho kahulumende othi wonke amafutha ezimota kumele ahlanganiswe lomhluzi wemfe owe-ethanol.
Ngohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba lamhlanje. UChris Gande we-Studio 7 uxoxa lomgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo ngemva komhlangano wabo omkhulu owe-Congress obungempela viki edluleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Iningi lithi umbuso kamongameli Barack Obama uzaphela ngeminyaka emibili ezayo uzaba lukhuni kulandela ukunqotshwa kwebandla lakhe lama-Democrats ngelama-Republicans kukhetho olokudinga amalunga edale le-Congress. Ukhetho lolu lubone ama-Republicans ethatha idale le-Senate alithathelwa ngomnyaka ka-2006 ngama-Democrats njalo lisengezelela amalunga kudale le-House of Representatives. Amadale e-Senate le-House of Representatives la engafananiswa lawe parliament kanye le senate kwele Zimbabwe njalo kufanele kuvunyelwane ukuze izinqumo zibe ngumthetho. Ama Republicans acina ukukhokhela idale le senate ngomnyaka ka 2006. Abanye bathi usekelo luka mongameli Obama selunxipha kukanti amalunga aleli bandla abencintisa abengasafuni ukuthi aze bakhankasela njengenjayelo. Ibandla lama Republicans linqobe ezigabeni ebezithenjwe ngelama Democrats ezigoqela amadolobho eNorth Carolina, iColorado, iIowa, leKansas. Kukhangelelwe ukuqhutshwa ukhetho lweRunoff eLouisiana ngenyanga ezayo. Yena uMongameli Obama useqoqe umhlangano lamhla ntambama njalo senxuse abanqobileyo kumabandla omabili ukuthi axoxisane labo ngolwesihlanu eWhite House. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nomnumzana Duma Phimema, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ovotileyo kulolu khetho ngoba eseyisizalwane seMelika.
Ngithanda ukuthi amhlophe kuma-Republicans babe campaign ebeyi-effective. Ukunqoba kwama-Republicans kuletha i-change ku-government. So kuzaba a bit difficult sozamelazame ukusebenza lama-Republicans. Banegotiate, bakhulumelane, bafake phambili izifiso zama-Americans, hatshi izifiso ze-party.
Kodwa sesikhangela amandla akhe lawana umnumzana Obama, awe executive. Wona ngapho ngiwasebenzisa amahlayana nje.
Yena uMongameli Obama uchilo ntambama izolo kubana hayi sebe ngani sibe winile ama-Republicans kodwa ke uzazama ukusebenza labo lapha kwanisa khona. Lapha bedlulana khona bengazwanani uzasebenzisa ama executive power ukwenza ezinye izinto afuna ukuzenza yedwa lapho athola khona i-resistance.
Ungathi kuliqiniso yini lokho esikuzwa kukhulunywa ngabanye abanqobileyo langingcwethi ezigcobungula ezombusazwe ukuthi uMongameli Obama ubengasafunwa ngabantu?
Mina angikholi ukubana ngingathi asafunwa ngabantu. Ngibona ngani yi-message eyasetshenziswa ngama-Republicans very effectively sisiye ekhethweni ukuze abantu bangani abathokozi ngo-Obama. Khangela i-unemployment uyehlisile u-Obama from maybe 9% now to below 6%. Employment, abantu sebenza imisebenzi ngabe kwanisa. Abayithi i-national debt credit sesizwe sehlisile njalo. Singakhangela intengo ye-petrol layo iyayehla everyday nsuku zonke lapho. So kulezinto eziningi ezinhle ezenzakalayo kwi-economy ye-America. Kodwa akula ofuna ukubana umongameli Obama phiwe ngenisimchayiso nokubana hayi wenza kuhle. Abantu lokhu bemthanda u-Obama. Abaningi abavotile u-Obama kazange bahambe ukuyavota. Bahlalele ezindlini. Yikho ukhetho lwakhona lungaphumanga kuhle.
Kuyaqala yini ngomongameli Obama ukuthi nxa esekuhlandla lokugcina lo mbuso wakhe kube lokunje?
Hayi, ayisinto yokuqala emangalisayo. Bonke omongameli be-America nxa sebekuhlandla lokugcina lo mbuso wabo. Kumongameli Clinton kwenzakala, kumongameli George Bush kwenzakala. So kwenzakale njalo ku-Obama. So ayisinto entsha. Nxa uvele uhlezi esikhundleni, ngokuya kwesikhathi abantu bazathona nguwo le problem. Abasaboni okuhle okwenzayo okwenzela khona. Ngo-2016 ngibona ngani kuzatshintsha futhi ama-Republicans azadliwa njalo ku-Senate. So kuzaba isikhathi esifitshane nje beyiphethe i-Senate, akuyigatshana.
Umnumzana Duma Phimema yingcwethi ecubungula izombusazwe njalo uvotile kukhetho lwakhonapha eMelika izolo. Bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Dallas e-Texas.
Idale le-Constitutional Court namhla lihluze udaba olukhwezwe ngolwela ilungelo loluntu umnumzana Thabani Mpofu olokuphikisa umthetho kahulumende othi wonke amafutha ezimota kumele ahlanganiswe lomhluzi wemfe i-ethanol. Igqwetha likampofu umnumzana Tendai Biti utshele umthethwandaba lo ukuthi umthetho lo wephula isisekelo sombuso ngoba usenqabela ukuthi abanini izimoto bathole amafutha angahlanganiswa ngale ethanol i-unleaded petrol. Kodwa amagqwetha kahulumende lawenkampani ye-Green Fuels aphikise imbono kaBiti esithi akula kwephulwa kwamalungelo oluntu okukhona. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Lolu daba sibili omele luphikiswe emthethwandaba. Singakhangela isizwe sizabona ukuthi into le mandatory blending yenziwe ngoba besifuna ukuthi si-protecte kumbe sigcine inkampani kaBilly Rothenberg ethanol esethisumbanzi. Kodwa besingakhangelanga ukuthi izimota ezihamba emgwaqweni zingakwazi ukuthi zisebenze na i-blend le ikakhulu ingengezelelwa uwedlula i-10 kumbe 15%. So kumele sibili kube labantu abakwanisa ukuthi baphikise leso simo esikahulumende esokubandezela abantu ukuthi bathenge i-petrol ehlanganiswe le-ethanol.
Ubona minjani amathuba kaBiti ukuthi anqobe kulolu daba umthethwandaba we-Constitutional Court ovumelane laye?
Nxa sikhangele umthethwandaba owe-Constitutional Court, singakhipha indaba ezokhetho owakulwisana khona ubaba uTsvangirai nobaba uMugabe. Ubona njengani i-Constitutional Court isibuye neminye imibono engathi i-progressive kumbe engathi ilengqobela phambili. Ubona njengani ngawe ukuthi i-Constitutional Court ingakhangelisisa indaba le izabona ukuthi leqiniso sibili elikhulunywa ngubaba uBiti. Kodwa angiboni likhipha into ele e-mandatory blending. Abangakwenza ukuthi uhulumende asebenzise ezinye indlela ezokuthi kube le petrol e-blended nenye engayisiyo blended ukuthi abantu bakwanise ukuthi bathenge i-fuel kumbe i-petrol abayifunayo.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu kanye lokuthula elizweni yeZimbabwe Peace Project, ZPP, ithi Lokhu ikhathazeka ngokufuthelana okukhona elizweni okubangelwa ukuphoselana aqatha phakathi kwenkokheli yezombusazwe osokufike esibangeni esibi. AbezPP bathi kumaviki ambalwa edluleyo ilizwe libone imisakazo amaphephandaba kanye lendaba eziphuma ebulenjini kugcwele indaba zeziphatha amandla zombusazwe zithethisana ngamazwe amabi. Baqhubeka abalinhlanganiso besithi lokho kuhlose ukwethusela, ukweyisa kanye lokubangela inzondano okulakho ukukhokhela empini. Ukukhokhelela impini zomdeni kugcine kuchitheka igazi. Umqondisi weZPP uNkosazana Justina Mkhokho uxoxa leStudio 7 ukhuthaza abezombusazwe ukuthi bachiyane lokutshotshozela udlakela ngokwethula amazwi enzondano. Wathi ubona njengenhlanganiso bakubone kufanele ukuthi bethule umbiko wokukhuthaza uhlangothi olubona ngokwethulwa kwembiko ihlele okuphumayo ezindabeni ngoba sokudingeka ukuthi kulondolozwe ukuthula elizweni kanye lokusebenza kwabezindaba ngonanzelelo langobuciko obukhulu lapho bephatha indaba zombusazwe.
Sina njengenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project phatheke ngokukhuthaza ukuthi kube lokuthula elizweni. Sikhuthaza ukuthi kube lokusebenza okuqinileyo phakathi kwenkokheli zethu ezombuso welizwe ukwenzela ukuthi kube lokwehla kwamazwi alakho ukuthethisa abanye ngoba okusihluphayo ukuthi amazona lawo alawo ukwenza ukuthi abasekeli babo bacine belwisana. Njalo sikhuthaza ukuthi iZimbabwe Media Commission okuyinhlanganiso ebona ngokungena kuzindaba lokunye okunjalo babe lethuba lokuthi baqondise okuyabe kulungela ukuthi kungene kuzwe ngabantu ngoba sikhathazeka kakhulu ukuthi kungaba lokuqhamuka kodlakela nxa abantu lokhu bejikelana amazwi abuhlungu.
Lo Nkosazana Justina Mkhokho, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project.
Inhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo e-Youth Agenda Trust sisole kakhulu ukusetshenziswa kwabasakhulayo emsebenzini engelabuntu kanye lodlakela ngabezombusazwe ngesikhathi okumele ukuthi uhulumende abe ebalungisela imisebenzi. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umqondisi we-Youth Agenda Trust umnumzana Lawrence Mashungu uthi izihlakalo ezilokhe zisenzakala emihlanganweni yebandla leZANU-PF zokusetshenziswa kwabatsha belwisana labanye abadinga izikhundla zaphezulu kuyinto edanisayo kakhulu ngesikhathi uhulumende ekhangelelwe ukuba ebasungulele imisebenzi emitsha.
We are against all forms of manipulation on young people who would rather want to see the government concentrating more on creating employment for young people.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zalinhlanganiso umnumzana Trust nobu uthi abatsha sokumele belwele amalungelo abo akusekelo sombusa esitsha okuba belungiselwe imisebenzi ezayo, izikolo, amakliniki, lamakolishi azayo abukekayo kulokusetshenziswa kwezombusazwe.
Nasithi njengabatsha sidinga sibamba nenini sikwanise ukukhuluma sitshele kuhulumende ukuthi into esiyifunayo thina kakhulu ikakhulu imisebenzi, into esiyifunayo kakhulu ukuthi sithole amayuni vezithe sechenza kuhle ukuthi sithole izibhedlela zisebenza kuhle sithole amanzi khona lokho yikho singathi vele nga abantu singakwazi ukuthi sibambe ndawonye sikwazi ukuthi uhulumende force ukuthi uhulumende hayi asilandaba lokuthi ngupi uhulumende obusa. Into esifuna ukuthi uhulumende obusa akasinike imisebenzi, makasinike amanzi, makasinike ukudla, makasinike ama opportunities ukuthi lathi uma sifuna ukwenza ama business ethu siyenze khona lokho.
UMashungu uthi kuyamangalisa ukuba kuze kube namhlanje izinto ezinje zicina ziphazamisa le misebenzi yabo yokuqhuba imihlangano labatsha ezabelwe nezijenwe zelizwe. Sikhuluma nje bathi bakhangelane le nkinga ethile emhlanganweni yabo eBellmine eNkabazwe laseRedcliffe ngemva kokuba abanye abatsha bethusele uZulu ekungeneni imihlangano enje. UNubu uthi noma kungela mikhankaso le mihlangano yezombusazi okwamanje kukhanya lokhe kulokwesaba lokungethembeki kuzabelo ezijeneyo kundawana zelizwe kwezombusazwe okuphazamisa le misebenzi yabo kunye lamalungelo abantu.
Ukuthula kukhona emaphandleni kodwa abantu abalako ukukhululeka ukuthi bayenze into abafisa ukuthi bezenze even ukuthi bekhulume impono yabo ngokuhamba kwezinto njoba thina sikhuluma kade sibesenze sibesifundisa abantu ngesekelo sombuso bathu uyananzela ukuthi abantu yebo abalutshwane bangona babuya yabona lawo babelako kuyethuka lokwesaba ukuthi ukuza hamba njani uma sebekhulumile into zonalezo ababezikhulumile emhlanganweni yethu
uMashungu uthi batho konke lokhu ngoba le mihlangano enziwa yinhlanganiso yakhe yokwazisa abatsha ngomumo wesisekelo sombuso ezabeleni ezijiyeneyo zelizwe ikhanya ithathwa njengemisebenzi yezombusazwe wona ungenani lezepolitiki abatsha bavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ngesikhathi kulokhetho eduzane kodwa kubika kulokuzungazanani lokulwisana lapha nalapha emihlanganeni yezigaba kubandla lezanu-PF kulandela amarali kankosikazi Grace Mugabe abhekana lokulwisana kwabatsha lawo kulesi sehlakalo ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Inkampani yebulenjini be-internet ezimselector.com isisungule uhlelo oluza kwenza ukuthi uzulu athenga ama-insurance okuzivikela kumonakalo odalwa ingozi ezindlini lezimota lokunye okuchiyeneyo. Umnumzana Luke Ngwerume, umqondisi wenkampani le elobudlelwano lamabhanga amaningi agoqela i-Reserve Bank of Zimbabwe, utshele Studio 7 ukuthi okunye okuzatholakala ebulenjini kunkampani le yikuvula izikhwama zemali kumabhanga njalo le-insurance yokuphathisa umuntu engafelwa. Uthi uhlelo lolu luzanceda inzalo yeZimbabwe eselizweni lalabo abahlala kwamanye amazwe. Wengezelele wathi uhlelo lolu lwavunywa inhlanganiso ekhangelane lezepensheni eye Insurance and Pensions Commission lebona ngokuthengiselana amashares amakampani e Securities and Exchange Commission of Zimbabwe. Ukuze sihlaze udaba lolu ake sizwe umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi kwezenotho exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ngokubona wami kuyinto elungileyo sibili into kumele yenzakale nxa sikhangele ukuthi into zomsebenzi sezibonakala ku-internet laphana kodwa angiboni amazimbabweans gijimela ukuyothenga ama-insurance lokuvula ama-bank account ku-internet sibengazi ukuthi inkampani yangkhona itholakala ngaphi ngabobani abayihambisayo inkampani yangkhona ngoba kwaba lobuqili obuningi singakangene ku-2009 kathesi abantu ababelama-$1 account abakazuzi izimandle zabo sekule minyaka emihlanu sijiye izimdola sesisenza i-United States dollar. So angibona amazimbabweans sengabantu abo bokuthi bazagijimela into ezinjengalezo eziku-internet.
Pho ke ubona ngizani inkampani le ingenzani ukuthi ithakazelelwe ngabantu?
Kumele sibili isakaze sibili i-advertising into zayo ebantwini njalo kumele yona ngokwayo itshela abantu ukuthi ayisiyo company yobuqili izabe ikhona kusasa naphambi kwakusasa ngoba nxa kungela into enjalo ukuthi ifundise abantu baseZimbabwe ukuthi into ezinjengalezi zingenzakala sibile ukuthi ungazuza into zakho lula njalo ukuthi sibe ne-license ye-Reserve Bank angiboni ukuthi abantu bazagijimela kiyo.
Nxa sesisizwa bekhuluma abaqondisi benkampani leyo bathi bacela uncedo ebhange elikhulu lelizwe ele-RBZ ukuthi bakwenze khonokho, akutsho ukuthi nxa bangayenza khonokho ke sebangangena kuZulu benze isantando?
Uyabona nxa ufuna ukuthi uzuze ilayisensi yakho e-RBZ uyabafakela amaphepha kodwa lapha ku-ground into ziyabe sezithiyene. Uzakhumbula ukuthi kulama-bank amaningi alama-license kodwa ayavala. So indlela abantu abazuza ngayo ama-license indlela yokuthi akusona themba ebantwini beZimbabwe ukuthi ama-license lawo awatholanga ngendlela ele-corruption phakathi.
Lo ngumnumzana Masimba Kuchera ingcwethi kwezenotho bekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe, lila kokuyabule njini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Kulive talk namhlanje sikhangela impumela yokhetho lwamalunga amadala ephalamende kwekhonapha eMelika abalisayele Congress lele Senate lapho ibandla lama-Republicans elithethe khona ubukhokheli bamadala omabili. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Okwamanje
lingale tshona njani izilukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande. Sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke emahlabezulu sixoxa lo mnumzana Love Momoyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris Gande, unjani la?
Hayi, thina siyaphila ngapha. Umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi ngombono wakho uhambe njani umhlangano omkhulu weCongress?
Ngithanda ukuthi ngikutshe ukuthi iCongress le ihambe kakuhle kakhulu ukuthi lathi sinje njengobukhokheli sibe lokumangala ukuthi njengoba besivele singelamali, besingelamali eneleyo ukuthi isisenzele uhlelo olukhulu kangaka iCongress yethu esine sabumba ibandla le-MDC. But okusimangisileyo ukuthi abantu ngobuningi bevela kuma-provinces wonke alitshumi lambili babuyile besebenzisa izimali zabo belande ukuthi bezobumba beqinisa ibandla la. Yikho ngisithi kube isimangaliso kithi lathi ukuthi kanti iCongress le yendlela ehambe ngayo kuhle pho kutshona. Okwesibili engakutsho ukuthi zonke inhlelo besizikhangelele, ama-decisions aqakathekileyo besesiwakhangelele ahambe ngendlela enhle kakhulu. Abantu izinqumo zabeka izinqumo ezimbalwa ikakhulu ezinye eziphathelane le constitution yethu, isisekelo sombuso sethu, lapho esibe nama-changes amanye athize.
Kanti pho okwenzakeleyo lokhu akusoze kuphe na umongameli amandla ayethusayo?
Esiwukhangeleyo asonto entsha le esiyenzileyo. Sike sakuhlafuna njenge-National Council singakabuyi ebantwini be-Congress. Iqiniso likhona, simphile amandla angasomandla amatsha ebesikwenza okuningi bekukhona ku-constitution kodwa kungalotshwanga ngokucacileyo. So kungumsebenzi wakho ukuthi supervise u-secretary general supervise lamanye abantu abakhethwe Congress. Ngoba ekugcineni nxa sesiya ku-Congress u-president wephathi nguyo okubele efake i-report, efake elandise ukuthi iphathi isebenze njani iminyaka emihlanu. Nxa iphathi ekusebenza umuntu onguye okumele phendule imibuzo evela kumalunga e-Congress kuyabe kungumongameli. Okunye okwesibili esikufakile engathi ukuthi abantu bengayethuki lutho, sifakile njalo ukuthi naye engumongameli njalo kumele laye ebe accountable. Ngiyamafitshane la i-constitution yacho ukuthi u-president kumele ngokugcweleyo etshengise ukusebenza kwakhe ku-national council laku-national executive. So kusitsho ukuthi singabe simphile lawo mandla kodwa siyenze ngesilungu esingathi ngama-checks and balances ukuthi naye njengomongameli ama eqondane lengwalo zemali kuzaba lama external auditors.
Umnumzana Chamisa ubekhethiwe kuzigaba ezingu-11 zelizwe kodwa kwathi kusiya kukhetho wanqotshwa. Abaningi sebethandabuza ukuthi kathi kungaba kuhambe njani khona.
Ngibona ngathi lokho engithanda ukuthi ngikutsho fokagandi ukuthi njengami engingu-chairman wenhlanganiso njalo kuyimi u-chairman wama-elections wonke kuhlanganiso kunika umlando ukuthi sicubungulisise sikhangele indlela esidinga ngayo abantu abazasimela kuzikhundla ezijiyeneyo kuphathi kucongress. Isikhathi esiningi besilokho sisebenzisa esithi khona yi-provincial council. I-provincial council iyaletha abantu abambalwa abafika 200 ithi kabahlale ndawonye between 200 kusiya ngesayizi ye-province ukuthi ingakanani to maybe 400 or 500. Sebekhetha ukuthi ngubani oza kuma kulesi sikhulu and then nxa bekhetha isikhathi esiningi kuba le-democracy ukuthi uyavotelwa kwesinye isikhathi uzathola ukuthi nxa kade wina uChamisa out of abantu abayi 200 akade bevota ingxenye wine nge-110 lwane thole 90. Mbona ngathi kuyakutshengisela ukuthi uvele kwakho kachana lwane omunye useduzane endaweni ezinengwananzelela lapha ade kuwinwa khona uChamisa kumbeni uMonzore wina kade besehlukana ngama-50 ngama-20 votes and kulula ukuthi lawo ma-20 votes analawo amalutshwane. Nxa usuvulile iCongress sokulabantu abaningi okwedlula i-200 kumbe i-500 le engikhuluma ngayo kuyenzakala ukuthi abanye ade besele emuva abangabuyanga njenge-provincial council. I-provincial assembly sibuyile yonke kanye nama-ward chairpersons esekhona bebe lo mnakano owehlukileyo.
Hhayi, wezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi ngithanda ukuthi ngibonge abalaleli bonke jikelela abaseZimbabwe kanye kwamanye amazwe kanye labase-America. Ngithanda njalo ukuthi ngibonge usekelo esiluphiwa ngabalaleli isikhathi sonke masilobunzima. Ngiyakwazi ukuthi abaningi bebefona bebengikhulekeli kakhulu ngibe lengozi ethethe umdriver wami. Ngithanda ukuthi ngibabonge abalaleli ngosekelo njalo lokusebenzelana ndawonye lathi lebandla lethu.
Hayi, lathi sibongile. Lo ke bekungumnumzana Love Momoyo besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithola lendaba. Igama lami nguChris Gande.
Ke kwanele okwalamhlanje zihlobo esithandekayo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo
losithandekile mhlanga.